blessing Zulu.
So we zika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Welcome to Studio 7, your son, Tom Tara 27, Rumi Mbito, 2022, Mokip Stuve. End of Wednesday to Lamtanji. Even then, the Citizens Coalition for Change, D.T., Liachavula, Mugunova, End of Wednesday, Zimbabwe. Loba kula bantu abalutshwane abavote ukhetho lolu.
Citizens Coalition for Change yajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle ukhetho lolu.
iZANU-PF igcine yabamba wonke amasithi ayewinyile ngo-2018 abuyelile njalo back to ZANU-PF.
Umanyano we-MDC Alliance ukhokhelwa nguMnumzana Douglas Mangozola okhe phansi ukhetho lobubhaya elections futhi uzakwelisisa impumela yokhetho lolu.
Siza kuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesikhawula, sethule umbiko.
Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni eziningi ukhetho olwenziwe izolo ikakhulu emadolobheni. Lihluthunelwe ezinye izigaba libandla leZANU-PF lapho bekukhangelelwe ukuba lizanqoba khona. Ibandla leMDCT elikhe phansi kukhetho lolu ezigabeni zonke sokuthiye abalandeli bebandla leli bebambe owangaphansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Loba nje ibandla le-CCC linqobe endaweni eziningi, lihluthunelwe libandla leZANU-PF isigaba seMtasa South le-Epworth ezaziphethwe ngumanyano we-MDC Alliance owake wakhokhelelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission kayikethule impumela yokhetho lolu kwezinye izigaba loba lokhu kukhitshwe phandle kwendawo zokuvotela elizweni lonke jikelele. Akasenelisanga ukukhokha leziphathamandla zeZEC ngempumela yokhetho lolu. Ukuveze izeki endaweni zokuvota kutshengisa ukuba LCCC linqobe ezigabeni ezingama-22, wathi ibandla elibusayo lathola eziyisithupha kukhetho lwabazamela izigaba lezi edayela ephalamende. LCCC liphose lathola wonke ama-wards kukhetho lwamakhansili emadolobheni, wathi eleZANU-PF lathola ayingcosana. Umanyano we-MDC Alliance ubungatholi lona ivoti elilodwa kwezinye indawo loba belilabantu abalinde impumela yokhetho kulezo zigaba. Abantu abaningi bavotele iZANU-PF eCholocho, Gokwe Central, Mwenezi lezinye emaphandleni. Elezaphu lamanye aphikisayo adonse nzima ukhetho lolu. Balutshwane abantu abavote ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. UMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa, uthi bathokozelele impumela yokhetho lolu.
Siyalibonga ngomsebenzi eliwenzileyo, ngokusebenza elikwenzileyo, lokunqabela ukuriga elikwenzileyo.
Onqobe edinga ukhetho lokudinga ozamela isigaba lesi edayela ephalamende uMnumzana Prince Dubeko Sifanda laye uthakazelele impumela yokhetho.
Sibonile uMnangagwa ebuya, sibone iPolitiboro yonke leCentral Committee yonke sizogcwala ebhinga, sibone izolo njalo abantu bethengwa ngemali bephiwa amabefumbathiswa ama-$5 ukuthi umuntu evuma ukuthi evotiswa njengomuntu ongakwazi ukuzivotela yedwa kwenza ukuthi kuvotelwe iZANU-PF. So yibo ubunzima obukhona, kodwa siyabonga abantu bebhinga, abantu bethu, abantu besitongeni, ngabantu abangaphoyi ukuthengwa nje, ngabantu abalo, abantu abaqotho, abantu abalama-principles. So yikho ubona ukuthi siwinile against all odds. Ngingathi nje ngamafitshane, benginganciphisani lalomfana esimbona ipho ukufakwa lapha ukuthi wakhona nguye oyikade candidate. I-candidate kuli election bekuyimi lo Mnangagwa. So engimdlileyo ngumnangagwa
umsekelo webandla lezanu PF umnumzana Munashe Mthuthu uthi ibandla lakhe lenze kahle ukhetho lolu.
Uqala kumele sikunanzelele ukuthi ielection le ibe khona ngenxa yokuxabana okukhona phakathi kwamabandla aphikisayo kwelizwe. Baxabane babizana bekhipha neparliament bekhipha necouncilini. So izanu PF ithe isiyangena kulukhetho ihambe ifuna into ezintathu. Okokuqala ukuthi igcine ama-seats lawo ade vele phansi kwezanu PF. Okwesibili ukuthi ithathe amanye ama-seats avele esemabandleni aphikisayo. Okwesithathu ukuthi iyehlise umango eyadliwa ngayo ngo-2018. Konke lokho okuthathu kwenzakele.
Umnumzana Msondelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi bafunde okuningi ngokhetho lolu loba nje bengenzanga kuhle ezigabeni eziningi.
Hayi, silubonile ukhetho, sihambile sihlangane nabantu sabacela, abanye bavuma abanye bala. Okwakuqala sithanda ukubonga labo abasivoteleyo, njalo sibonge ama campaign teams ethu wonke ahambe izigaba zonke cela ukuthi abantu basivotele.
Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora belisela abantu abalivotela kwezinye indawo obekulinde amalunga alo. Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko ubandla leli uthi bazakhuluma ngabanzi ngokhetho lolu kusasa.
Thina njengebandla le-MDC sisacwayisisa njalo sisayamukela impumela zokhetho olwenzakeleyo olwama-by-elections. Sizakuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko kusasa. Okwakhathesi sisamelele iZimbabwe Electoral Commission layo ukuthi yethule ngokusemthethweni ukuthi kuyini okuphumele kumpumela yokhetho. Bese sesithi ke kusasa ngomva komhlangano omfitshane njengebandla sesikhuluma labezindaba kabanzi ngakho konke esikubonileyo ngalona lolu khetho lokuthi sikuthatha njani njengebandla. Kodwa hayi, siyakubona ukuthi kuphumile abantu bakhulumile. Thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili.
Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Pride Mkhono uthi kuningi okuvesa lukhetho lolu.
Sibone ukhetho lwama-by election olwenza izolo lukhipha amafigazi achiyaneyo endaweni ezichiyaneyo. Sikakhangela kuma emat south mat north leBulawayo, hayi amafigazi akhona ebengekho kamakhulu kakhulu abantu abaphumelwe bevota. Njalo sibone khona ngale amaphathi ethola izihlalo zawo lezo ababelazo ku-2018 election. Sibone i-TCC MDC Alliance ku-2018 ithatha amasithi ayonke akoBulawayo awekhansili kanye lephalamende. Sabona njalo iZanu PF ithatha awayo wonke awemat south. Kodwa sibone la njalo iZanu PF iwina eVic Falls, lapho abantu abaningi bengakhangelanga yona amaward amabili. Suke khona ngale singene emaswingo, sibone njalo i-TCC yayini MDC Alliance ngo-2018 ithatha ama-hots ayo lawo ayerikolwe ngu Munzora lapho belisana laye.
Dube uphinde wathi sebexoshisa amanye amalunga ezigabeni ezishiyeneyo njengalokhu okwenzeka walo khetho lwama-by elections.
Yebo, kambe kuliqiniso 16 laba abakhitshiweyo yilaba abayabe befakiwe kulandela amavoti ebandla esingathi ngama proportional provincial councillors. Sakhumbula ukuthi constitution yethu isileyo sigaba sokuthi kuyangena amanye ama councillors kuma provinces asemaphandleni kumbe ale ndawo zemaphandleni. Ngakho sikhiphile ke abanye bethu akade bekhonapho ngoba bebengasebenzile bandla umsebenzi yabo yonke nje besebenzelele esikhwameni lezimuli zabo besupportana lamanye amabandla angayisilo bandla elabafaka eParliament kulezo ndawo eliyi-MDCT.
Okuphanyekwe phandle kwendawo zokuvotela kukhetho lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ePhalamende uveze ukuba ibandla leZanu PF linqobe eMberenga South, Murewa South, Chiwi South, Cholocho, Mwenezi East naseGugu Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana leGlenora, Glenview North, Highfield, Wesley East, Kambuzuma, Kwatsana East, St. Mary's, Mfakose, Harare Central, Harare East, Le Hatfield. Linqobe njalo edanga Mvura, Marondera, Mkoba, Khwekhwe, Mbizo, Phumula neNkulumane. Kube le mpumela efana nayo ukhetho lwamakhansili. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuzenjalo, bathokoze kakhulu abanqobe ukhetho lwama-by elections loba bekala ngenani eliphansi labantu abavotileyo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Omunye wabathakazelela impumela yokhetho lolu ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu, onqobe esigabeni sePhumula ngamavoti adlula inkulungwane ezintathu, 3,092. Kodwa unkosikazi Mahlangu okubandla leCitizens Coalition for Change udaniswa linani eliphansi labantu abavote kukhetho lolu.
Okungidanise kakhulu kule election abantu kabaphumanga ukuya vota. Abantu bebezihlalele nje ezindlini zabo, kodwa ke angibasole kangako laye uhulumende lezeki. Abakwenzanga nthiwa into engani iyimfihlo, abakwenzanga abaku-advertisanga ngendlela elomsindo ukwenzela ukuthi abantu baphume bayevota ngobuningi babo.
Unkosikazi Janet Moyo okubandla lezanu PF obengene kukhetho kuward 21 wanqotshwa uthi ngakabi namazwi usakhokha umoya. Isikhulumi sebandla le-TRPC wobulawayo umnumzana Sweven Chirotsa uthi uZulu uveze ukuthakazelela ibandla leli kukhetho lolu.
Yeah, namhla iCitizens Coalition for Change yajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo. Ward 8 lapho kulo Edwin Ndlovu ithethe. Ward 9 lapho kulo Donaldson Mabuto ithethe. Ward 12 lapho kulo Lillian Mlilo ithethe. Ward 18 lapho kulo Consilia Mlalazi ithethe.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lwama-by elections.
Ukhetho olusanda kudlula luhambe kuhle kakhulu sibili. Kuthe kuqalisa ukukhankasa sike sezwa ubudlongdlongo lapha lalaphana, ikakhulu ezicimbini zeMashonaland eMidland eQhekhwe. Kodwa sibonile ke sokuqhuba ngokuthula, abantu bakhankasa njalo sabona ukhetho lusenzakala kungela budlongdlongo, kungela kuthayana.
Umnumzana Efincube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi yebo ibandla le-TRPC linqobile, kodwa abantu abaphumanga ngobuningi besiyavota.
Impumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi engxabanweni ye-MDC kumbe eyayithinta i-MDC leyagcina siyiwa esisiwa emthethwandaba, abantu abe-MDC Alliance baye ku-CCC-TRPC bayivotele njalo njengalokho bebeholwa nguChamisa, bahambelayo uChamisa kulelo qambu iqembu le-CCC ikakhulu emadolobheni. Izami winile khona lokho eyayivelila kholayo ezindaweni lezo, ama-by-election abesendaweni eziningi eze-opposition. Ngakho i-CCC iwawinile njalo, izani yawina kulezo ndawo eyayivelilazo. Okuningi okunye njalo esikubonileyo ukuthi abantu kabasukumanga okuningi besiyavota.
Umfundisi uSaint Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uvumelane lo ncube.
Siyabonga ukuthi abantu bakwanisa ukuyavota ngokuthula, njalo bakwanisile ukuba bahloniphane. Indaba eqakathekileyo esinanzelelayo kodwa linani labantu elikwanisa ukuyavota ukuthi belililutshwana. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ukhetho lungenziwa kwenziwe ukukhankaswa okuningi phakathi kwabantu, ikakhulu abantu abatsha, ukuthi bekwanise ukuya vota. Njalo lokuthi-ke ilungelo labo lokuvota kube yinto eqakathekiswa ngumuntu wonke. Njalo nxa sikhangele ukhetho luzayo luka-2023, into eqakathekileyo njalo kungaba yokuba i-ZEC iyenze i-mobile clicks le enika ithuba ukuthi abantu abaningi bekwanise ukurejista kuyavota.
Isakhamuzi esihlala ku ward 29 esivotile umnumzana Evans Njomane uthi kulo onqobileyo bakhangelele intuthuko lokulungisiswa kwemigwaqo emahlephuhlephu.
Sinakhangela ukuthi icandidate ewinayo ekhethiweyo isilungisele indawo indawo yethu kaward 21 yona le. Yesikwesi ukukhangelele ngoba indawo yethu ifile. Sifuna nje kuphela ilunge indawo yethu. Izimoto zisakhona zilokuhamba. Izimoto zipakile ngenxa yokuthi imigwaqo silamgwaqo. So sikhangele ukuthi ozangena esincedise. Kube notshintsho. Inkosi okufunayo.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa imicimbi etshiyeneyo yalabo abanqobe kukhetho lolu endaweni eziningi koBulawayo. Kubikwa ukuba abanye abakubandla lezanu PF sebesilwa okumangalisayo ngempumela yokhetho lwama-by-elections. Abanye bathi kumele bonke abathole impuphu lokunye beveze ukuba bavotele ibandla liphi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ophethe uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ele Melika kalifisi ukugenqula uhulumende wakwele Russia. UBlinken wethule lokhu namhla kulandela okukhulunywe ngumongameli Joseph Biden esePoland othe uPutin akumelanga abe sesikhundleni ngoba wephula ilungelo loluntu kwele Ukraine lapho bomba khona abantu mahlayana. UBlinken obekhanya embambatha inkulumo kaBiden le uthi akumelanga ubonakale engane ele Melika lihlose ukugenqula uPutin kulandela ukungenela kwelizwe leMelika empini le ese-Ukraine. So labantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.7 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempi elizweni labo. Kuyamemetheka umkhuhlane wohudo kwele Malawi osubulele abantu ababili. Sebefika amathumi amathathu ababanjwe ngumkhuhlane lo ensanje le majini. So isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngoba baba mkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Nhlahla Mangwendiweni odabuka entaba zinduna.
Hawu linjani bahlabe zulu, sathemba liphilile kahle. Hayi dube inkomo kudinga ukuthi abantu bazifuye bazigcine ngale kwelakithi kakhulu ngoba ziyasiza amaguma wonke. Noma sikhuluma ngezinto zethu ezomdabuko ezomvelo kunapho esithinta indaba zamalobolo konke imthimba lakho nxa kulemfa khonapho egumeni inkomo ziyangena phakathi kwemisebenzi le. Lakho phezu kwalokhu nxa kuthiwa hayi kulokhu kuculwa okuthize lakho inkomo ziyangena emsebenzini leyo. Yikho ke ziyaxhasa ngendlela leyo. Kuthi lakho lapho dube inkomo futhi zisiza ngokwakha umntwana. Abantwana nxa beselusa ngale gangeni bazafunda okunene besegangeni bekhangela lezo mpahla lezo zifuyo. Abafana bazafunda ukuzinyela, abazafuna bazafunda okunene lokho bekhangela inkomo khonaphana egangeni.
Hey, siyakuzwa kakhulu. Okunye-ke ukuhambelana lenkomo.
Ayeke intombazane egcweleyo engafisa ukuthi ilotshole ngenkukhu kumbe ngamadonki. Hayi, izafisa ukuthi inkomo umumu ziphume zimlobole ngendlela leyo. Lakho phezu kwalokhu nxa sekuphuma egumeni lelo lakhe uzaphuma esifayeni nxa elandela amasiko bamgcoba-gcoba ngomquba wakhona ukuthi nangu wethu uyaphuma uzahamba emendweni wakhe khonale. inkosikazi leyi sifika khona le kosebele ayingeni ngesango liphambili inkosikazi izangena khona phansi esibayeni labo bamthela imiquba bamthela inyongo konke eziphuma enkomeni khonapho bebika ukuthi nangumuntu uvela ngaphandle ungena kithi thina obani bani simxhase simkhangele yikho ke inkomo zithinta khonapho emthimbeni wonke lowo lakho nxa sesikhangela emfeni lapho khonakho inkomo layo iyawa phela khonaphana ukuthi abantu baxhaswe ngemfaleyo kulomutsho ukuthi uyayibuyisa na inkomo uyayibuyisa na lokho kujulile ngoba kuyabe kukhuluma ukuthi lo ozahlaba inkomo le esibayeni ngesikhathi lesi ngwalapha yini kumbe wafohla nje ngesango kumbe ngxenye umama wamthola egangeni kumbe ngxenye ubaba hayi kwahamba ngendlela le yikho abadala babesithi uyayiwisa na leyo nkomo ngesikhathi leso
usungagqiba khonapho babandiweni
phezu kwalokho emasikweni nxa sesikhangela umbuyiso khonaphana ukuthi hayi selihambe emathuneni ukuthi liyethatha owenu elamngcwaba nje umnyaka lo ophelileyo limbise ekhaya lizambise ekhaya limngenise khonaphana esifayeni enkunzini liyana ukuthi hayi nangwani lengezi sesimbisa owethu sesimfaka khonaphana kulengezi yikho ke kuthinta khonokho nxa sesikhangela amasiko ngendlela leyo
hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Ndledlama ngwendiweni asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
senganamasiko senziwe manje babamkhulu babelobola
ukholo lesiKristu silontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lolu lwanamhlanje njalo ngiyabingelela abalaleli ngithokoza ukuba lani namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele udaba lokwethembeka. Abantu abaningi nxa sikhuluma ngokwethembeka babecabanga abantu, bacabanga indlela abantu abayenza ngayo nxa sifika kulesi sigaba. Ngifuna sikhangele uDeuteronomy chapter ka 7, iverse inga 9. Ikhuluma ngokwethembeka kubaNkulunkulu. Ithi yona Ngakho yazi ukuthi inkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwane lomusa kubo abamthandayo nabagcina imilayo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane siyanazelela ukuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma ngokwethembeka kwehlukile lokwethembeka kwethu thina bantu niyananzelela ukuthi nxa abantu besenza amabhizinisi kuyabhalelwana ama-contract ikanti lanxa abantu bethatha ntsho kuba nezincwadi ezibhalwa zilotshwe zisayinwe phezu kokuthi abantu bayazethembise nithi bathembekile kodwa sibona thina abantu siyafuna ukuthi kube le ncwadi ebhalwayo umuntu asayine ukuthi hhayi ngizayithembeka okweqiniso manje uJehova layo lesivumelwane lathi isivumelwano asibhala ngegazi lathi langomntana kuJesu abantu abaningi niyananzelela ukuthi xa sifika kulesi isigaba sokwethembeka baba lokwehluleka ukuthemba omunye umuntu ngenxa yokuthi engxenye esakhula wakhula esigabeni kumbe emulini lapha abantu okwagcina kungabi lokwethembeka khona kumbe yilaba abantu umuntu wayesiyenza ibhizinisi lomunye umuntu abesemcila kugcine kungabi lokwethembeka ngakho lowo muntu basala umuntu engasathembi lutho ikanti-ke uNkulunkulu uthi kithi nxa kulo muntu ongamthemba nguye uJehova. Ngoba uJehova uyakwanisa ukuthi loba thina sisone kanjani. Ngenxa yokuthi wathembisa ukuthi uzasixolela, uyasixolela. UJehova leze thembiso eziningi empilweni zethu ezehlukeneyo. Ingathi sokuqala esiqhakathekileyo ukuthi nje wasithanda, wathanda umhlaba lathi wasithanda. Awukuthi nxa kumbe kuthiwa kumbe sonile gasi lahleli kathana kodwa uyakhulumisana lathi uthi woza ngapha sizoxoxisana sibone ukuthi singayenzani ngesimo leso kiso sona. Siyakwazi ukuthi uJehova wethembekile ngoba sikwazi ukuthi ngabe engathembekanga ngabe lumhlaba sowabhubha, kodwa ngenxa yokuthi wethembekile kusithandeni izinto eziningi ezenziwa ngabantu zitshaya ndiva, kodwa wafaka indlela yokuthi lokhu kwethembeka kwakhe singafinyelela njani kukho. Lokhu sikufinyelela ngayo uJesu, yindlela esebenzisa ukuya kuNkulunkulu. UNkulunkulu wabeka isiphambano saba luphawu lokwethembeka kwakhe kithi. Isiphambano siyakhulumisana lathi kuze kube namhlanje, sikhulumisana lathi ngothando lukaNkulunkulu, sikhulumisana lathi ngesivumelwano uNkulunkulu asifethayo ukuthi kayi kubhubhisa umuntu lwalowo lalowo muntu omvumayo njengenkosi lomsindisi. UNkulunkulu wethembekile ukuthi akusindise, akukhulule, akwenze ube ngumuntu omutsha. Namhlanje ngifuna ube kwazi ukuthi loba kumbuse into oyizamayo yehlulile, uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba sibongile ukwethembeka kwakho kuzo zonke ama-situations, imimo esikiyo. Siyathandaza baba ukuba uyiguqule ngoba wena wethembekile. Usitshiye sisesigabeni esingcono. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lolove kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu lokusasa. Wamanje sike sizwe ezabatsha.
Kamangu Simon Mpofu okhulumayo, ngijabule kakhulu ngesikhathi lapho engike ngathi ngibhotabhota nje kunapha esigabeni saseLamtree kovaka engihlangane khona labatsha, ngikhulumisana labo abahlangana babamakhanda amanye baphuma lohlelo lokuzama ukuziphilisa njengabasakhulayo olokufuya inkukhu. Ngizizwe ngisiba lokumangala kakhulu ngoba amajaha la athi aqahlala phansi cabanga ukuthi babengenza njani ngendlela yemali abakwenzayo, bathi babuthanisa imali benjalo belithumba. Nanzela ukuthi imali abalayo isesephansi kayeneli izifiso zabo. Basebekhulumisana labazali babo lamanye ama-community leaders khonapho, asebancedisa ukubana baphumele le proposal yabo ke ababekhangelele ukuthi bafuna ukufuya inkukhu zamaqanda. Ngikhuluma nje ngithole ukuthi labantu bafuye inkukhu ezifika 1000 ezamaqanda esezikustage yokubekela okungangokuthi kusiyafika inyanga ezintathu ezilandelayo. Lamajaha ngunanzeleli ukuthi abe sele mali njalo abe sephumelele, sokukhanya ukuthi hayi bavela ngaphi baya ngaphi.
Uyanceda yini uhlelo lolu?
Angikhuluma nje kanjalo nje ngike ngabhoda ngezibaya zabo hayi ziyenziwe kuhle kakhulu. Aza amajaha ukuziphilisa. Kungijabulisile ukubona abatsha abalengqondo efana nalale, kuyatshengisela ukuthi bale micabango yokuthi kusiya phambili ngabantu abangaba lama businesses bezimele bebodwa benjalo. Into enye enginanzelile ukuthi abantu ekakhulu ezigabeni lapha abatsha bakhanya bayasilela imfundiso eyinye. Kufuze ukuthi kuye kutholakale ezinye inhlelo abantu sike sibhoda bhoda sihambe sikhulumisana labatsha abanye indlela zenezi ezifana lale project engiyibona eyenziwa lapha. Sibafundise sikhulumisane labo langamanye ama-projects ahambelana nokulima. Siyakwazi ukuthi kwezinye indawo ezila manzi amaningi abantu kanjalo batholiswe ama-project okulima, batholiswe izinhlanyelo bazilimele into ezishiyeshiyeneyo nje ezikuthiwa masinyane ezingangenisi imali, ngoba siyakwazi kule nto eziningi ezilinywayo ezikwidimandi.
UTaimo Mpofu usesigabeni sePlumtree esabelweni seMathebelele North. Kwezemidlalo nansi impumelo yeminye imidlalo yenguqu edlalwe namhla. Iqembu le-Highlanders linqobe eleyada 3-0
wathi ele Dynamos linqobe iRC City 2-0. Kweminye imidlalo, Manika Diamonds 0, FC Platinum 0, Wawa 1, Cranbourne Bullets 3, Herentals 2, Capes United 3, Black Rhinos 2, Bulawayo Chiefs 1. Singakehlukani sihlobo, sike sibone indaba namhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe endaweni kweleZimbabwe kukhetho olwenziwe izolo. Ibandla le-ZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho. Umanyana we-MDC Alliance okhethi kukhetho lwama-by-elections uthi sahlolisisa impumela yokhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalekisayo uMokhethi Zuma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.